sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwenza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhla ka 13 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sesinanzelele ukuthi ezisukwini ezedlulileyo lemavikini zedlulileyo abantu abaningi sebesehlelwa yingozi, bezingathi yizingozi. Ingozi lezi zibangelwa yokuthi zikhona izigebengu ezingabe zihlasela abantu ezindlini zazo ebusuku.
Amapholisa athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubulalana kwabantu elizweni ngenxa yezizathu ezichiyeneyo ezigoqela ubugebengu.
Asila ndlandla wokuthi sijabule ukuthi uRobson unikezwe ibail. Sibuhlungu ngokuthere asomuntu ongaba lecala ngaphandle nxa uhulumende ekwenza kusiba licala ukulwela iholo elisuthisayo.
Unobhala jikelele wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-ATUS uRobson Chere ukhululwe ngumthethwandaba ngemali yesibambiso i-bail. Intengo yamafutha ezimota yehle kancane namuhla, kodwa incwethi zithi lokhu akusoze kubangele ukwehla kwentengo yezinto ezitolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubulalana kwabantu elizweni ngenxa yezizathu ezichiyeneyo ezigoqela ubugebengu. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Ponyathi uthi abantu kumele badlalisane kuhle njalo badinge umlamlankunzi alubana bethe baxabana kumbe bangaboni ngasolinye. Esipha umzekeliso namuhla, uNyathi uthe baphakathi kokuphenya udaba lokubulawa kowesilisa weTshongogwe eJotsholo, uMnumzana Kelvin Ndlovu obikwa etshaywe ngumne wabo ngensimbi yengolofana wafa. EBaitbridge lakho amapholisa athi aphenya udaba lokubulawa kukaNtuweleni Mbedzi onakanelwa ukuthi utshaywe ngumntwanakhe ogula umkhuhlane wengqondo. Kobulawayo amapholisa athi aphenya udaba lokubulawa kukaYakani Mpofu otholakale egwaziwe njalo amathumbu ephandle eluveve. Ukubala izehlakalo lezi kuthanda. Sixoxele ohlaziya ezenhlalakahle kaZulu njalo engowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube.
Into ekhulunywa ngamapholisi liqiniso kakhulu ngenxa yokuthi sesinanzelele ukuthi ezisukwini ezedlulileyo lemavikini ezedlulileyo abantu abaningi sebesehlelwa yingozi, bezingathi yizingozi. Ingozi lezi zibangelwa yokuthi zikhona izigebengu ezingabe zihlasela abantu ezindlini zazo ebusuku, babavulele, babalimaze. Sike saba le case enjengale egoqela le bekhona ku-ward 14 lapha koBulawayo, futhi khona kuselobhengula. Lobhengula wese. Kube sokusuka abantu ababulalana ngoba beyimuli, mhlawumbe kuyindoda lomfazi, bebangalokho abakubangayo, kodwa-ke behluleke ukuthi bachazulwe lolo daba. Bagcine belimazene, abanye bagcine bebulaleni. So ngezinye zezingozi ezikhona njalo, kube khona ingozi zokuthi abantu mhlawumbe bebekwedise bonke emabhawa lapha. Sike saba lekhesi ephumula od lapha, ujaha okade nata lentombi yakhe bacabana khonaphana bagcina bebulana. So kuvamile-ke khona ukuthi abantu bade bekwedisele bendawonye, abanye bazikhovele amakhasi bebenzani, bagcine beqabene babulalane. So ngezinye-ke izingozi ezikhona zona eziyo amapholisa akhuluma ngazo.
Udaba lokufuthelana elizweni okungaba kubangelwa yikuthabalala komnotho, ubona kulesandla yini kuzehlakalo zokubulalana lezi idube lanxa nje abantu bengasoze bavulalane kuthiwa babangimali babangisinkwa babangalokhea
isimo somnotho elizwe besingathi isimo somkhonomi yiyona isona singumfukula wakho konke kolonke esikhuluma ngakho ukuthi abantu bayalimazana abantu ngaphakathi bazondile bazondiswa kuyini bazondiswa isimo somkhonono ngenxa yani ezimulini abantu kabala ezimulini abantu abalamali ezimulini abantu kabenelisi ukuthi benze lokho abakufisayo kolokana kwenza ukuthi umuntu agcwalelane ngaphakathi aloze siyakhipha ubuhlungu bakhe ngezindlela ezidiyadeneyo omunye vele uzasuke endlini ezondile abesefika ekhulumisana kubi lomunye umuntu lapho abaxoxa khona mbe baba bakhwedisa khona abesekhiphe lulaka lwakhelo liyalo lokuthi umkhono womngawumphathanga kuhle agcinele ukhiphele emuntwini emtshaye emlimaze embulali kuzosiba khona futhi ukuthi abantu ngenxa yesimo somkhonomi kabasebenzi abaningi so abaningi bagcina begcekeza ezindlini zabantu bagcine bengena ezindlini zabantu bangafica ukuthi mhlawumbe uzama ukuthi umisane labo mbe kawula mali abayidinga babe sebekubulala ufica ukuthi lezi mulini khonaphana umuntu lomkakhe bagqabana nje nokuthi ukuthi bona bavele baleqhubu kodwa iqhubu labe lisukela esimeni somnotho welizwe kodwa umuntu abesekhiphele ubuhlungu bakhe komunye wakhe abahlala bonke ngokumlimaza ngokumbulala so basically i-trigger mbe lokho esingathi khona yikho umsusa isimo somnotho welizwe yikho nje abantu behlukuluzana kangaka
Umnumzana Thembelani Dube uhlaziya ezenhlala kahle kaZulu njalo ngowenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Kolunye njalo udaba amapholisa athi abophe umtshayeli webhasi labo kondakitha abathathu abafunyanwe bethwele imbanje ezilesilinganiso se-50 kg. Amapolisa athi abasolwa laba nguWanda Ndlovu onguye umtshayeli uJeneti Dimigu uPaswell Giza kanye loBrighton Mangwiro abasolwa babotshelwe eKaloma. Unobhala jikelele wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ umnumzana Robson Chere ukhululwe ngumthethwandaba we-High Court namuhla ngemva kokumhlawulisa imali yesibambiso i-bail engena kunkulungwane ezingamachumi ayisithupha zamadola eZimbabwe i-$60,000. Umahluli unqume ukuthi phezu kokuhlawula imali kumele uChere ayechiya ipassport yakhe kwabomthetho. UChere wetheswa icala lokubulala umngane wakhe uRoy Isa ngomnyaka ka-2016. Okulicala eletheswa njalo umkhokheli weAtus umnumzana Obedi Masaraure. Sixoxele sikhulumeli seAtuz umnumzana Themba kuye moyo.
Thina njenge Atuz asila ndlandla ukuthi sijabule ukuthi uRobson unikezwe ibail. Sibuhlungu ngokuchere asomuntu ongaba lecala ngaphandle nxa uhulumende ekwenza kusiba lecala ukulwela iholo elisuthisayo. Phecelezi ngesilungu bathi living wage. Asazi nxa kulicala ukuba umuntu athi ilungelo lomntwana elokufunda kalikhokhelwe nguhulumende. Kodwa ke njengoba ephumile uRobson Chere lamhla siyamamukela njenge-ATUZ simtshele ukuthi indima lapha ayichiye khona isiphambili like afika ahlabe njengendoda size siyethola i-540 esasiyihola ngo-Okthoba 2018 size siyethola ama-labor rights esefakwe ku-constitution. Kuyasethusa ukuthi nxa sikhuluma ngokuthi sifuna ukutshela uhulumende ukuthi asinike imali yena aqalise ukusibopha. Asikwazi ukuthi wathatha ngaphamandla wona la anjalo ngoba i-constitution u-1665 uyasivumela ukuthi nxa uhulumende singazwisisani ngeholo kumbe sehluleka ukukhuluma lathi sihlale asibone ukuthi abantu laba kabasafundisi abesesukuma kade hayi madoda ukuze libuyele liyefundisa kuyani sikhulumeni ngeholo kodwa yena usuka sibophe. Siyamamukela uRobson Chere indima ndoda isahlabile asihlabe.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iA2s. Izitolo ezinengi ezithengisa ukudla lempahla etshiyeneyo kobulawayo zithi zingagcina zivala ngoba abantu sebekhetha ukuthenga esitaladeni lapho okulentengo ephansi. Esitaladeni abanengi bathengisa ngemali yaphandle kwelizwe kuthi abezitolo ezinkulu bathi babanjwa ngamandla okuthengisa ngedola leZimbabwe. Lona elilesisindo esigugudeka mihla lemihla. Kubika uEzra Chisa Sbanda.
Ezitaladeni phose zonke zakubulayo abantu sekuyubunyonyo bethengisa ukudla kufana lechukela impupu amafutha la yonke impahla edingakalayo empilweni yansuku zonke. Iningi labathengisa lithenga khona ngoba lithi kuyathengeka kule mavinkilini amakhulu. Umnumzana Chaka Moyo ohlalela ukuthi le court park obulawayo uyafakaza.
Phandle sokungcono compared to amasupermarket. Amasupermarket seduru okunye okunzima. Amaprice angikhona vele hayi hayi akusathengeki ngisho. So we RTGS ona le besenza nge Black market rate futhi la nxa ule card la ngikhona vele uzama ukuthenga kula nto vele ophuma la. So sesi opt ukuthi kungcono sizithengele phandle lapha imali ekhuzenini yamashop lokho kuphandle lokho kungcono kakhulu kuyathengeka.
Isikwala so sithengiswa phandle. Umnumzana Max Bhovu uhlala emakhandeni uqeda ukuthengela imuli yakhe.
Hayi sibili kunzima kakhulu. Mina ngizobona umzekeliso ngesinkwa. Abona isinkwa sesidura kabi emashop. Khuluma ngokuthi ngodola 5 rand eshop phandle siyidola. Ithukele i $2 5 rand. Apparently $2.
Kugcwala abantu abaningi bezothenga kugcine kungahambeka edolobheni lakobulawayo. Imigwaqo yonke sewufakwe ama-grocery athengiswayo. Umnumzana Sibusiso Sibanda uyakuthakazelela lokho.
I-grocery phandle ithiphile kulaphakathi. Lawe ngawuthenga even lama-rates angikhona kuyabe kuthiyele. Hayi phandle ku-right. Ngoba emashopu vela kuyenzi kuyadula. Even lama-renters angikhona adula. Even lezinto zangikhona ziyadula. Konke kuyadula. So sesibomba ukuthi phandle mbona yikho lapho kungcono khona. Ungaswelani. Uthola konke. Mpupu, chukela, mahlamvu. Akwenzi lezi gosi esithenga phandle.
Unkosazana Kheron Nkomo uyasebenza kodwa uhola imali yakhe ngemali yeZimbabwe ama-RTGS. Uthi kabasoli abathengisa phandle.
Because phandle izinto zichipa. And phandle akula ma-queues. Abantu bahamba besiyawoda nge-RTGS anje. Ngoba abantu abaningi bahola i-RTGS. So abanye abaningi khonapha babebe na-connection nabantu bona laba abahola i-RTGS. So ba-prefer ukuthi anike umuntu lana ahambe ayeswipe izinto ngamakhadi abantu. Umuntu lana abuye azothengisa maybe nge-price ephansi maybe less than 20 cents or 40 cents or 30 cents so that bathole i-US dollar.
Abamabhizinisi amakhulu athengisa ukudla bayakhala kukanti abanye babo bathi bazagcina bevala ngoba akusela abathengi. Ukuzana Mildred Singo ngumanager we-OK supermarket kobulawayo.
Into esikhona kulezi nsuku ukuthi i-business is very low. Abantu these days sebele system yokuthenga ngelokhu ze ngeswipe besiyathengisa phandle kusenzela ukuthi bathole ama-US dollar lama-rands. So it's now affecting us as the community factor. Business these days is very low. Iqinise ikhona ukuthi isimo singaqhubeka kunje abantu besiyathengisa phandle ama-business amaningi azavalwa ngoba njengakathesi so business is very low. Otherwise abantu abaningi bazalahlekelwa imisebenzi labantu abasoze yokwanza ukuthi baqhubeke the daily standard because these days business is actually very low due to the system ukuthi abantu bathengisa phandle befuna ama-rands lamadola.
Ukugugudeka komnotho kuyaphambili kwele Zimbabwe. Abamabhizimisi sebezenzela umathanda bekhweza intengo yokudla mahlayana osokwenzeka uhulumende wakhipha umbiko wokuthi uzajezisa abenza njalo. Umphathintambo wazamabhizimisi lokuthengiselana usekayinzenza izolo utshela phephandaba le-chronicly ukuthi abamabhizimisi okuthenga lokuthengisa kumele bahlangane bakhulumisane ukuze intengo yezinto yehle. Ngimele Studio 7 kobulawayo ikhamera ngwenza Jesus Banda.
Intengo yamafutha ezimota yehle kancane namuhla kodwa ingcwethi zithi lokhu akusoze kubangele ukwehla kwentengo yezinto ezitolo. Ugatsha lwe Zimbabwe Energy Regulatory Authority lwazise ukuthi ilitha yepetulo yehle ngesenti lemelika elilodwa isuka ku $1.77 iyaya ku $1.76. Idizili yona yehle ngamasensi amabili isuka ku $1.88 isiya ku $1.86. Kodwa ingcweti kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi sincane kakhulu isilinganiso sokwehla kwamafutha njalo uthi lokhu akusoze kuphathise uZulu othwele nzima ngokudula kwezinto.
Lokho mfowethu yokudlala ngabantu ukuthatha abantu njengezithombe. Izera umthetho wayo ivele ivame ukukhweza intengo yamafutha every 2 weeks. Lokho abakwenzileyo lokho nje ukuzama ukuvala abantu amehlo, awusoze kutshengisele nje ukuthi kule different akula mehluko. Ngaye nje bayekele khona, nxa kuthiwa khona into iyehla, into iyehla nge-5 cents kumbe nge-10 cents, hayi khona isente elodwa, akusoze kuyiguquke lutho nje entengweni impahla esemavinkilini.
Ungathini kahle kahle ngokwenzakalayo kwezinye inhlangothi ikakhulu nxa sikhangela ezitolo lapho osokuthengiswa khona ezinye impahla ngedola lemelika kuphela?
Phela yikho esakutsho ukuthi uhulumende wethu wenza umithetho yakhona ngathi umithetho yana yabusabhuka abasekhaya. Uhulumende ufanele athathe inyathelo lokuthi kusetshenziswa imali yeZimbabwe kuphela na kumbe usetshenziswa engaphandle kwelizwe. Yikho izama amazwe wonke. Nxa kungathiwa khona kusetshenziswa imali yekhaya, imali yangaphandle iyabe singasasebenzi yesitolo, iyabe sigcinwa nje emabhenki, umuntu eyiguqula nje intshisa nxa efuna ukuthi athenge impahla ezingaphandle kwelizwe ngama-letter of credit. So lokho abakwenzayo lokuthi ngapha banyathele enhlabathini, ngapha banyathele emanzini, akuncedi lutho. Yikho kwenza ukuthi imali eqinileyo i-US dollar ikhoche iphumise imali engagcinanga amabhondi angapha. Lokhu ekuphambanisa yena.
Ubona sifika kubanga lokuthi uhulumende usevuma yini ukuthi idola leZimbabwe lifakwe eceleni kusebenzele emelika kuphela le mali yakwamanye amazwe njengalokho bekusenzakala ngo-2009?
Angiboni ukuthi ihlandla lakhona lizafika lelo ngoba ngenxa yokuthi nxa uhulumende engazavume ukuthi kusetshenziswe idola le-Amerika kuphela, izisebenzi zakhe zonke ezingu-500,000 amasosha, amapolisa, abemajele, lamatitsha, lamanesi, lamadokotela baza kuba lethuba lemvumo yokuthi bahole ngamadola ngaphandle. Okwesibili ukuthi urhulumente wethu ukhangelani lokhetho lomnyaka ozayo. Ama-services akhe, iy'mpahla zakhe, ukuthenga amavota kana ukhetho akwenzayo ngabantu, uyabe funa ukusebenzisa imali ayidindayo, iprinting yalapha. Nxa kuzawuba le nguquko izawuba khona nxa ukhetho seledlulele olomnyakeza okwakhathesi mfowethu. Angiboni ukuthi uMthuli Ncube loJohn Mangudla lo eMaso Mnangagwa bengavuma ukuthi ibond not le RTS ikhishwe emzini.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezenotho. Ezinye ingcwethi zithi ukuze kwenqatshelwe ukukhwela mahlayana kwentengo, uhulumende kumele amise ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe kusebenze elemelika kuphela lenye imali yakwamanye amazwe. Kodwa umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi lokho akusoze kwenziwe ngoba kuyikubulala umnotho. Ku Live Talk Diaspora Forum namuhla sixoxa ngodaba lokuphelelwa isikhathi kwama special permits asetshenziswa ngezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joe Biden wele Melika ufike namhlanje kwele Israel, khombo lakhe lokwethelela lelo lizwe kwensuku ezintathu. ukhangelele ukukhulumisana leziphathamandla zelolo lizwe kanye lezakomakhelwane elePalestine phezu kokufuthelana okukhona phakathi kwamazwe amabili kubangwa isigaba seWest Bank. Izihlobo zabeMelika abavalelwa nguhulumende weleSaudi Arabia zimelele ngamehlo abomvu ukwethekelela kukaBiden kulelo lizwe lapho akhangelele ukwenza ngemva kokugqiba uhambo lwakhe lokwele Israel. Kodwa incwadi ezicubungula izombusazo zithi zilokuthandabuza ukubana inkulumo zikaBiden leziphathamandla zakweleSaudi Arabia ziza kuqela ezokulondolozwa kwamalungelo oluntu ngoba abakahulumende weSaudi Arabia bethule zwi ngalolu daba. Umongameli Frank Walter Steinmeier wakwele German wethekelele indawo elenkambaze ebuthola kwele Melika esemangweni oweGrafton War etshengisa usekelo lwakhe kwabebutho lomanyano weNATO ngesikhathi eleRussia liqhubeka lihlasela eleUkraine. Uhulumende wele-Ivory Coast ukhuthaza elemali ukubana likhulule amasotsha alo angamashumi phose amahlanu 49 avalelwe esehla indizamtshina esilindweni salelo lizwe eseBamako Airport esetheswa umlando wokusetshenziswa ukuyahlasela elinye ilizwe. Uhulumende welemali ngakwelakhe icele uthi bavalele lawo masotsha ngoba ele-Ivory Coast lingazisanga nohambo lwala masotsha obusemthethweni. Umuthi wokuqala uthe walungiswa ukuvikela umkhuhlane wokuqhuqhulo wemalaria owemascaras uncunywe kakhulu nyakenye ngamazwe omhlaba oguqela lehlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba ye-United Nations ngoba ukhangelelwe ukunceda ikakhulu emazweni awezwekazi le-Afrika. Kodwa inkinga esibhekane labalungisa lomuthi bathi sebeswele abangabanikeza imali yokuncedisa ukuqhelisa umsebenzi wabo wokulungisa umuthi lo ngobuningi kanye nokuthunyelwa kwawo emazweni lapho ofuneka khona ikakhulu ezwekazi le-Afrika.
Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lomnumzana Sipho Ngulube ozama ukulungisa amaphepha okuhlala kwele South Africa kulandela ukumiswa kohlelo lwe-Special Zimbabwe Exemption Permits. Uxoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Sesisubmitile abanye bona abalutshwana lami ngomunye wabo asikwazi ukuthi next stage siyaba.
Singathi kuyini okusubmitileyo wena njalo udinga ivisa enjani?
Ivisa mina ngiyabe ngiyizama i-general work permit yona leyo ekhona ngoba la amanye kamqualify. So ma uzangena kuleyo kumele kube lencwadi evela ku-Labour Department. So angeke ngiyithole ngoba ama-qualifications angilawo angenze njalo. So kule system yokuweva yesizama ukuqala siyilandele. Ngabe si-accepta yikho singola siya-apply khona ama-permit yakho.
Akutshela abantu ukuthi wena vele nxa usithi general work permit ngenjani naleyo njalo kumele u-apply njani?
I-general work permit yona le Baba Dube eyokusebenza ongalawa skill. So i-general work permit vele inzima ukuthi pho uvele uyithole nje. So yiye funa ama-special, ufuna uzohambe through ama-waiver. Ama-waiver yokuthi uhulumende uhambe uhulumende ucele ukuthi mina ngicela ukuthi njengoba ngezizathu ezithize ukuthi kudala ngihlala lapha, ngicela lami ukuthi ngivunyele ukusebenza njengabantu balapha. Yikho esikuzamule ukuweva. Otherwise ukuthi sivele siyithole kunzima.
Singathi uzifakele wena i-application yakho kumbe uncediselwe igqwetha.
Hayi, angincetshwanga ligqwetha, siyifakele ngoba uhulumende noba uhulumende walapha loba esala esenze nje kodwa wasithumela phela i-information. Ukhona indlela elandelwa, uyalandela indlela yakhona, ayikho nzima esingakwaziyo ukuthi i-outcome iza kuthini. But bona bayasi-encourage ukuthi siyingene kuleyo ndlela. So aso magqwetha, uyahamba uhambe ku-system ku-website ye-VFS. Ifuna into eziningi njalo ingane iyahamba hamba ingane iya-breaker. So ngenza lokho uqeda lapho uyabhadala i-1550 so i-date appointment uhambe uyesubmitha nxa sukwenze konke.
Uqeda lapho baza ku-interviewa kumbe bayakwenze njani?
Hayi, abaku-interviewa wena uyahambisa zonke izinto amaphepha bawacelile wonke, ungahambisa wonke nxa ephelele. Kusho ukuthi bona nxa besenza khona ngale njengani uminister esithi ukuthi kule komiti ayikhethileyo kusho ukuthi bazabe bekhayela each paper lona lalosubmithele.
Singathi uhulumente weZimbabwe-ke ungena ngaphi khonapho? Uyalinceda yini? Sizwe ungazani ukuthi uyazama ukuthi alincede.
Aya sikamuzwa babuthi basikaze simuzwe vele uhulumende weZimbabwe angikholwa angazi mina kodwa angikasikaze simuzwe asikaze simuzwe
so singathi ke nxa kungahamba kuhle uzahlala khonapho kule South Africa kungele ukuhamba kuhle uzawenza njani kulo
anxa kwehlule ukuthi nxa kwehlule somele sibuyele ekhaya basiyabe sesingala ioption lapha ngithi sincengile kusemzini yabantu ngazi ukuthi uzahlala emzini wathi uhlezi ongekho emthethweni ngoba usungabotshwa lokubotshwa usufaka irekhodi lento zakho eziyabe zihamba kuhle usuzifaka amarekhodi amanye labantwana labantwana silabantwana thina uyakungasakwazi ukuthi kuzakwenzakala
so singathi kungahamba kubi sibe labantwana bazathola zima
abantwana besikolo ukuthi asikwazi abantwana besikolo phela balayo ukuthi nxa befunda sizakwenza ama-study permit but ukuthi bazasala labo bani bestuda lapho asikwazi kube labo bazaba-accepta asikwazi ukuthi kuzahamba njani futhi ukuthi abantwana abaye bazasala nxa sokuyi-option bazasala bengala bazali kumbe sahamba labo bayeqala ekhaya
kodwa ubona kanjani uhulumende weZimbabwe enganceda njani khonapha nkulu
hayi babadube owakithi angikwazi ukuthi singathi anceda njani kunzima wathi vele sisenga khonapha emapasipotini kungcono nje kulezi isuku ngoba ngithi amapasipoti sebesithathwa ngoba lo abantu abaningi first application bavele bafailishwa ukuthi babe ngamapasipoti bawafuna amapasipoti kodwa bengawa-afoni njalo bengatholi ukuthi bathole ama-resource ukuthi bawathole masinyane manje asikwazi njengbanabona abalengani abantu abasekhaya bathi sokungani kulula mbijana nxa yikho esingakubonga ngoba ukuthi abantu sebekwanisa ukuthi bathole amapasipoti ngokuphangisa but okwedlula lapha ngibona ukuthi kuyini uhulumente wakweza ngoba nguye uhulumende weza abantu babaleke babuye ngapo
ye siyakuzwa kakhulu ngulube so-ke phosela ukugcina kunapho utshela abanye ukuthi kumele benzeni pho nxa befisa labo ukuthi balungise amaphepha
hayi akukho ngakutsho ukuthi babadiwe okuningi uminista ngibona uhlale esemaredweni kulezi suku ama-interviews lo bengacaci kodwa uyatsho abantu abalama-options abalezihlobo bayakhona uku-aplaya aba-aplaye ngezihlobo maningi amanye ama-visa options akhona xa ulesihlobo nxa usebenza nxa utshadile nxa ulo mntwana ozele lo mntwana walapha ubekucacisela ayizolo ntambami bephuma ngakho but siyakwazi ukuthi abaningi abakhwalifaye but kungcono ukuzama kulokuthi kuvele ukhalale lawa amaweva wona lala siyazama siwe nxa kuthi udliwe i-1500 is worth trying kufanele sizama sikwazi ukuthi abantu banjani kodwa kumele sizame ngiyabona izolo bekuthiwa abantu balutshwana kakhulu aba-aplaya angazi ukuthi abantu sebekhalele kodwa kungcono ukuthi uzame phela wehlule kuzamile
ye singathi weva le ngenjani
hayi weva iweva phela zi-different babudube uyaweva different but iweva is a option ukuthi ubypass izinto zonke lezi ezikhona ikakhulu yona lincwadi yelebha phela kufuna incwadi yelebha njengama-special skills bayahamba elebha bayi-approve baphiwe incwadi yeukuthi bayaqualifya kumbe ikhampani ba-aplayele elebha babanika incwadi yona liyana so maungalayo incwadi liyana vele ukuthi uthole i-work permit kumbe loba i-general permit ungeke uyithole so iweva indlela yokubypassa one of those things lapho khona kwama-fingerprints esikwenza i-police clearance akubalekela into ezinjalo
Umnumzana Sipho Ngulube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Siphethe ngebezihamba phambili. Amapolisa athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubulalana kwabantu elizweni ngenxa yezizathu ezithiyeneyo ezigoqela ubugebengu. Unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-ATUS uRobson Chere ukhululwe inkantolo ngemali yesibambiso i-bail. Intengo yamafutha ezimota yehle kancane namuhla kodwa ingcwethi zithi lokhu akusoze kubangele ukwehla kwentengo yezinto ezitolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk yimi uNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.